into ekhona nje vele kumele kuvumakale ukuthi ukubusa okwenzakala kwelase Zimbabwe kakumanga kahle okwephulwa amalungelo abantu ukhetho kalukhululekanga ngakho ke kakufanelanga emhlanganweni kuhlanganwe sengathi kakulalutho lokwenzakalayo kusuka uBlair esabuza isimo sesisibi kakhulu kulalokho awuthiya kuyikho khona ngakho ke mvumelana nalabo abathi bona bekungafanelanga bahlangane ngaphandle nxa besiyahlangana esiyaphakamisa ukuthi kakuyekelwe ukwephulwa kwamalungelo abantu kodwa kubonakala ube siyakhuluma nje ngezokulima hayi amalungelo abantu lo mthetho okuhlentshwa kwe-constitution le-democracy.
Kungenzeka yini Ncube ukuthi mhlawumbe lapho beqhawulana bekhulumisana behleka ngaba emtshelile uTony Blair etshela umnangagwa ukuthi hayi wena chiyana lokwephula amalungelo?
Angibona ukuthi ukukhulumile ngoba ngabe ubekukhulumile ngabe uchilo esekhuluma ngomhlangano abahlangana kuwo ukuthi hayi mnumzana yekela ukuthotsha abantu yekela ukuthi kunyamalaliswa abantu eZimbabwe kube lokhetho olukhululekileyo kakuye ukutshawa abantu akuye ukwethuselwa abantu kukhuzwe konke lokuyana okwenzakalayo kunye le-corruption ethatha edilize ezomnotho elizweni. Angiboni ukuthi ukukhulumile khona lokho ngoba ngabe ukukhulumile ngabe uchilo ukuthi hayi ngimtshelile ukuthi kayekele ukwephula amalungelo abantu umbe ukuthi uhulumende wakhe kayekele ukwephula amalungelo abantu.
UTony Blair sangumholi weLebilitane sabona esethesa iziphathamandla zeZANU-PF izijeziso zenotho ezethesa umlando wokwephula amalungelo. Yebo umgabe sowahamba sokulomnangagwa kodwa ibandla lokhe lilibandla linye ngokubona kukaTony Blair engaba yabona sokulomahluko yini?
Angakuya phambanisa kakhulu nxa ecabanga ukuthi sokulomehluko ngokuba sekukubi kulalokho ayekuthiye kuyikho khona ukuthi kusuke umgabe kasekho emhlabeni kakutsho ukuthi iZANU-PF sisukile embusweni kakutsho ukuthi amalungelo abantu sehlonitshwa lokho kume ngendlela yona liyane endala ikakhulu entweni eziningi sekukubi kakhulu lokho singelakhetho olukhululekileyo lokho okungasemthamthetho lokho abantu bengahlonitshwa i-corruption lokho iyandile lokho isiyaphezulu ezomnotho lokho ezidilika zisiya phambili ngakho-ke kakula nguquko nakancane esiyitholayo abantu bezimbabwe abayitholayo selokhu uTony Blair waba khona kwasuka akulalutho olutshintshileyo kuqhubeka kusiya phambili kudilika konke ngakho kubengafanelanga ambuke befanele ukuthi nxa behlangana amtshele izono zegovernment yezimbabwe eyona amkhubuze futhi ngekugura wundu ukuthi kayilungiswe ngendlela efaneleyo ngokuba lokho ingalungiswanga abantu lokho besethusela betshaywa abathi bona kakulungiswe kwegugura wundu.